Siyabonga Jonga lo Chris. Siyalamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 24 kuNcwabakazi 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Izelekhweni sithi ngivuka ngiyekhethi manje message zelefoni kanyethi ulajika sekho. Hayi ke lesithuli kakhulu kuye.
Kambe ungathi waye ngumuntu onjani?
Wayekwazi ukuphephela lona indoda njengokubona ngithi ulajika khumalo futhi ukuthi sihle ngolwesivele sihle bukhosi phakathi.
UZulu weZimbabwe uvese ukudabuka kakhulu ngokubhubha kukaWillard Mashingila Khumalo, umdlali owayedumile edlalela iqembu lenguqo eleHighlanders.
Kuyajanisa sibili ukuthi inyanga zilokhu ezisanda nje uDamara engakatholakali njalo abezomthethi labo bangakhanyi bethithizela ukuthi bami. Kuyasijanisa ukuthi heyi bakithi bafuna aze avuye nini lowo muntu.
Imuli yakwaDamara lamuhla ifikise ugwalo lwayo lwezikhalazo kumongameli Mugabe ikhala ngokuthi uhulumende kenze imizamo eneleyo eyokudinga umnumzana Itai Damara yena oselenyanga ezinhlanu engazakali ukuthi ungaphi. Kulezi zalwane zeZimbabwe ezedlula inkulungwane ezilitshumi lambili 12,000 esezincitshwe ama-permit e-ZPS njalo uhlelo lwama-permit la luzavalwa ngokusemthethweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. UZulu weZimbabwe uveze ukudabuka ngokubhubha kukaWillard Mashingila Khumalo, umdlali owayedumile edlalela iqembu lenguqo eleHighlanders, wadlalela njalo iqembu lesizwe lama-Warriors. Engukaputeni abakhulumele Studio 7 abagoqela iziphathamandla zeqembu leHighlanders, Dynamos, Capes United leChicken Inn labadlala laye ibhola bathi ilizwe lilahlekelwe kakhulu. Ukudlala kukaKhumalo inguqu kwakubukwa ngabaningi njalo kwakusenza ukuthi abantu bathande umdlalo wenguqu. UKhumalo waqalisa ukudlala ibhola kuqembu leHighlanders, wadlala njalo eGermany engakaphenduki ekhaya lapho adlalela khona amaqembu ambalwa, engakaphenduki kuHighlanders ukuba ngumqeqeshi lomqondisi wabadlali. Ubhobhele esibhedlela sakoBulawayo engasela qembu abelisebenzela. Ubehlutshwa ngumkhuhlane wechukela. Izihlobo zithe zisalungiselela ukungcwatshwa kwakhe. Ukuze sixoxe ngempilo lokubhubha kukaKhumalo, ake sizwe uGift weStudio 7 ekhuluma lomnumzana Dumisani Nyoni owadlala la ibhola kuqembu leHighlanders.
Hayi, angithole uvalo kakhulu ngikuzwa kwesingisho izolo ekuseni sithi ngivuka ngisekhethi manje imeseji zelefoni kanyethi ulajhi kasekho. Hayi, ke lesithuli kakhulu kuye.
Yes, ngathi-ke njengoba wayengucaptain wakho khonaphana-ke kwi-Highlanders, kambe ungathi wayengumuntu onjani?
Wayekwazi ukuphephela lona indoda njengokubona ngithi Willard Khumalo ukuthi sihle ngolwesivele sihle bukhosi phakathi, ngoba hhayi wayezama ngendlela yonke ukuthi yonke into esiyenzayo siyenza ngendlela efaneleyo, ikakhulu uma sidlala egrawundini laphana.
Wayefuna ukuthi lidlale njani nxa ukuthi libhekane labantu lalingilana nabo?
Wayethi vele nxa sifika laphana, ikakhulu nxa sifika emagumeni la ekibhabha field, wayeqala lungise njengo-captain abona ukuthi eyi madoda ayindikugcwela abantu laba bebuyele emakhaya bedanile. Asizameli madoda, asizameli ngamandla wonke, sibili ukuthi amadoda la abantu bonke laba bagcina babuyele bejabulile ngekhaya. And ngakutsho njalo zahle ubone naye vele ukuthi vele namhlanje hhayi induna ayijikile sibili.
Ukumbiza ukuthi induna vele kwaqalisa njani?
Hawu, induna lidlula isibongo sakoKhumalo vele lisesikhohlini, sokwasukela khonapho induna umzikazi waqeda nemva kokukhumalo labana abantu. So kwahle kwalandelela kwabanjalo sothiwa unduna lokukhokheli bakhe washo vele kwahambenana.
Siyakhumbula njalo lokuthi Willard wayengumuntu wayejala ukuzihlekela nje, njalo wayeyithanda kulokho kuthiwa ngama-jokes. Akusitshele mbijana.
Hawu, umuntu lwana wayelibulala ngembambe, wayecina lidlala egemini lidinise ukuhleka kwakhe, ukuhlekisa kwakhe. Hawu, wayethanda ukuhleka kakhulu, ethanda ukulungisela abantwana. Abantu ngayebona umuntu ehamba ngesikhathi esithanda ukuthempa ngaphi e-Churchill Arms ngalo, kwakunobaba omunye wayisevi isithwalo tong ubaba umayeva siwabhubha, wayemhlitshana, wayethanda ukumlungisela ukuhamba kwakhe. U-team doctor wethu wacine ngumaneja u-JC Dlamini, nawe ithi late wayilungisela ukuhamba ethi kulungisela abantu nje wathi hey wayekwenza uthi kulungisela abantu ungasezi ukuthi ubukhokheli bakhe wayedanda ukuthi ehlekise abantu njalo nje.
Lapha sizwe umnumzana Dumisani Nyoni owadlala ibhola kuqembu le-Highlanders lomuyi uHilary Mashinkila Khumalo exoxa le-Studio 7 ekobulawayo. Imuli yakwaTamara lamuhla ifikise ugwalo lwayo lwezikhalazo kumongameli Mgabe ikhala ngokuthi uhulumende kenze imizamo eneleyo yokudinga umnumzana iTayi Tamara yena oselenyanga ezinhlanu engazakali ukuthi ungaphi. UmkaTamara unkosikazi Shefra lomne wabo umnumzana Patterson Tamara bahambise ugwalo lolu emahofisini kaMgabe eMonumutapha kanye ledale lePhalamende kumlawuli waleli dale umnumzana Jacob Mutenda. Egwalweni lolu imuli kaTamara ithi uMgabe lohulumende wakhe kumele bezinikele ekudingeni uTamara ngoba kungumlando kahulumende ukuvikela izizalwane zonke zelizwe kungakhathalekile ukuthi bezisekela kumbe ziphikisa uhulumende okhona. Sixoxe lomunye wabasebenzelayo kwesikhathi eside umnumzana Charles Nyoni yena othi uhulumende nguye okwaziyo ukuthi ungaphi.
Kuyajanisa sibili ukuthi inyanga zilokhu zisanda nje uTamara engakatholakali njalo abezomthethi labo bangakhanye bedidizela ukuthi bamzine. Kuyasijanisa ukuthi hheyi bakithi bafuna aze abuye nini lowo muntu.
Umsekeli kamongameli umnumzana Emerson Mnangagwa uphume emaphephandabeni lapha ngempela viki cela abaprofeti bakulezi insuku laba bagcwele yonke indawo ukuthi njengabantu bomoya labo bencedise emizameni yokudinga uTamara. Uthini ngalokho?
Aw, kuyabangalisa lokhu nxa umsekeli kamongameli uMgabe ephuma nje ekhuluma khonokho ukuthi abaprofiti labo kabancedise ngokudinga emoyeni ukuthi uTamara ungaphi. Yena khonokho yokukhuluma ngani kakwazi ukuthi ungaphi ngoba thina siyazi nje kusobala kusegcekeni ukuthi uTamara yiwo abamthathayo yiwo abalayo. So bafuna ukuthi abaprofiti baprofiti into abayaziyo ukuthi uTamara ungaphi bona bayiwanga. Umuntu kaphonga unyamalala nje njengomoya ophonga ukuthi zapiya nje futhi bakwazi ukuthi ungaphi yiwo abalayo. So thina simelethela bamlethi. Ngoba nxa kuyukuthi kabakwazi ukuthi ungathi kumele bakhanye ukuthi bamdinga but nxa bengamdingi so kuyabe kutshela ukuthi bayakwazi ukuthi ngaphi ikho bengami. So lokhu kade kukhuluma lokhu nje ngumuntu omdala owubayo nje oselale ukuthi ngathini.
Lina njengabangane bakhe Inyoni kuyini elikwenzayo ukumdinga?
Thina njengabangane bakhe sahlangana ku-Occupy Africa Speed. So thina silokhu siphakathi ku-Occupy Africa Speed. Sizokuthi siphusha into ayeziphusha uyithaya ezokuthi abantu abeZimbabwe babe kuhle. So okumdinga lokhu thina thale siphonga ukukhuluma nje lokuncedisana labanye nje ama-organization ukuthi bephushe uhulumende ukuthi alethe uyithaya eTamara. Kodwa thina ngakwethu asikwanisi ukumdinga ngoba vele asila ama-resources akhona ukuthi singasebenzisa ekumdingeni. Kodwa nje siphonga ukuthi iphupho lakhe ayelale elokubona iZimbabwe isiba iZimbabwe enhle eyamaZimbabweni kuleke silale lathi nje silipusha nje kancane kancane.
Umnumzana Charles Nyoni umngane kaItayi Tamara obekhuluma ecingweni lontungameli Inkomo weStudio 7 eseHarare.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Izisebenzi zikahulumende sezivumelene ukuthi udaba lwabangatholanga iholo kulandela uhlelo lokususa abathola iholo bengekho emsebenzeni kumele lusiwe kumqhaji kukhangelwe udaba lunye ngalunye. Lesi sinqumo sithethwe lamhla emhlanganweni owenzelwe eHarare phansi kwedale leNational Joint Negotiating Council izolo inhlanganiso yeZimbabwe Teachers Association iZimta ebilomhlangano owenziwa kanye ngomnyaka ibivumelene ukuthi kumele uhulumende abanjwe ngamandla ukuthi aphe izisebenzi lezi iholo lazo. Kodwa lamuhla ngemva kwalomhlangano lapho obekulezi phathamandla zikahulumende kube lokuvumelana ukuthi kumele lolu daba lukhangelisiswe ngasisebenzi sinye, hathi ukuthi kube lesinqumo esifanayo kuzo zonke izisebenzi. Ukuzisebenza ezizinkulungwane ezintathu ezingakatholi iholo kusukela ngenyanga kaNhlangula, amateacher la acatshangelwa ukuthi engafika inkulungwane eyodwa. Phansi kohlelo lukahulumende lokucanda ingwalo zeholo elibikwa liphezulu kakhulu kulendleko zakhe zonke kulezinye izisebenze ezithi zabanjaniswa lokhula. Umkhokheli wenhlanganiso yezimtha uMnumzana Sifiso Ndlovu uthi iziphathamandla zikahulumende ebezisemhlanganweni walamuhla zivume njalo ukuthi nxa isisebenze singatholakala simsulwa sizaphiwa iholo kungakafiki amalanga amabili.
Kanti kukhona njalo abanye abakhanya athi bevele bengekho emsebenzini kodwa behamba besiyahola umuntu esiza okunye okungahambelani lalokho okuthiwa ukuqhatshelwa. Kusuke kwaphuma ngoba ngaleyo ndlelazi. Kathesi-ke esikubonayo ukuthi abalomlando omkhulu kakusengulo oqhashileyo, kungulo obekhangele abaqhashi ebeluse emele u-Public Service Commission. Nguye ongasazange achasise kuhle lindaba ebantwini laba abatholakale bengekho ezikolweni kumbe bengekho emsebenzini. Ngokunye kwakhona lokhu okuphumileyo Chris, athi-ke okunye kwathi zikukhangele ngokwe-harmonization e-labor law, lokho kutshengise ukuthi uhulumende uthena sebevumelene ukuthi ngeqiniso ngeqiniso umthetho we-public service kawuguqule ukuze lawe uhlanganise inkanuko zezisebenzi.
Ye, manje ungasitshela ngamafitshane ukuthi selizathatha nyathelo bani ngemva kokuzwa incazelo le?
Incazelo le sitshile ukuthi ngathesi sokumele sikhombe silandele ngamunye ngamunye, ngoba sesiyakhangela kwamanye ama-region for example. Sithole ukuthi kwenye region phakathi kwabantu abangu-178 adilethwa ngabakho emsebenzini. Abakhokheli bama-district lama-province baphawule kuphela 51 bathi laba abanye ngababaziwa ngabo. So nxa kuyukuthi ufike ngalenzi kahle sokumele siyesifika sidinge labo abayiwo abatholakeliwe, ngoba thina sesikhangela inani lethu ezinkangeleyo ebeyikhangelwe ukuthi thina nxade sikhangela babethi association. Ababalisi bethu abayiwo aba-affected bafika ku-6-8 some-1,000 xa zoloku sisamukela amabizo kathesi abayiwo abakhanya be-affected. So sithi thina ngabahambisa amabizo, uhulumende uthena uyavuma ukuthi nxa ibizo lifakaziwe nge-affidavit ngemva kwe-48 hours imali yakhe iyabe isibuyiselwa ebhenki.
UMnumzana Sifiso Ndlovu yisiphathamandla senhlanganiso yezimtha bekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Ekhuluma izolo emhlanganweni omkhulu oyekhonferensi yezimtha, umphathintambo kahulumende obona ngezemfundo uMnumzana Lazarus Dokora uthe uhulumende uphakathi kwemizamo yokubumba ibhodi ezahlolisisa ngodaba lwababalisi abangaqeqetshelanga umsebenzi kodwa befundisa, ngoba baningi kakhulu ezikolo njalo babuyisela ezemfundo emuva. Umgcini sihlalo wenhlanganiso yezimtha uMnumzana Richard Kundani uthi ukubunjwa kwebhodi le kungaba linyathelo elihle kakhulu elokulungisisa lolu hlupho.
Yebo, indaba le sike sayikhuluma kakhulu size siyenze i-conference yethu yeZimbabwe Teachers Association lapha eHarare. Esikubonayo iqiniso sibili ukuthi ezikolo lapho esebenza khona bakhona ababalisi abangafundelanga umsebenzi wokubalisa. Yebo, bayenza umsebenzi oqakathekileyo kakhulu ngoba bayaphathisa abantwana abangelamatitsha ababalisi abafundeleyo umsebenzi. Kodwa-ke ngingasikhangele thina sibone ukuthi kuqakathekile ukuthi iklasi abantwana bonke elizweni leli leZimbabwe bafundiswe ngumuntu ofundeleyo umsebenzi, umbalisi ofundeleyo umsebenzi. Kakuncedi kakhulu ukuthi abantu abafundele amanye amakhosi atshiyeneyo, i-engineering lamanye amakhosi anjalo, i-archaeology siyavuma uministri ukhulume ngakho, ukuthi babe besenza imisebenzi yokufundisa. Okuqakathekileyo nikho lapho yikuthi labo abafuna ukuba ngababalisi bahambe bayafundela umsebenzi. Kodwa-ke uhulumende nguye omele ukuthi abaphathise ukuthi kubhadalwe izimali zangikhona ezifunakalayo ekholeji ukwenzela ukuthi laphana sikuthi la yasindele ukubalisa ngoba khathesi into esiyifunayo ngokuthi kube khona ethiwa yona i-Teaching Professions Council. I-council enjalo-ke iqakathekile ngoba kuza kuba khona ukuthi umuntu wonke abe efundele umsebenzi wakhe owubalisa. Njalo kube khona ukuthi i-council yona leyo ethiwa i-Teaching Professions Council izalungisa ukuthi umuntu ongumbalisi kumele ukuthi athole imali engakanani. Umuntu ongumbalisi kumele ukuthi ahlale indlu engakanani ukwenzela ukuthi umbalisi laye abe lesimo esikhanyayo nxa esilezi endaweni lapha sezikhona. Kubalulekile khona ukuthi sibe nabantu abafundeleyo umsebenzi, sibe ne-teaching professional camp.
Bekungafanelanga yini ukuthi likhangele kakhulu ukuthi kuyini okungayenza ukuthi inani labo liqonge?
Ye, kubalulekile khona kakhulu. Request ukuthola-ke ukuthi nxa ekhona umuntu ongafundelanga umsebenzi, uhulumende kumele ukuthi aphathise. Labo bantu baqakathekile ngoba sebezenzile ukuthi bayawuthanda umsebenzi wokufundisa. Kumele-ke ukuthi lapho esilama-college khona banikwe ithuba.
Lo mnumzana Richard Kundani, umgcinisihlalo wenhlanganiso yezimtha, bekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Studio 7 Live Talk lamuhla sikhangela impilo yomdlali wenguqu owayedumile edlalela iqembu le-Highlanders uWillard Khumalo obhubhe ngomgqibelo. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha i-Voice of America ise-Washington. Singakangeni esigabeni esilandelayo othi sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Ukungami kuhle komnotho wakwele China kubikwa kuyikho okulokhe kubangela ukungahlaliseki kwemisebenzi yemkambo yemali emhlabeni jikelele ikakhulu kwele Melika lapho lomsebenzi wengesilinganiso sokuhlanu ekhulwini 5% lamuhla ngemva kokuwa kakubi ngolwesihlanu olwedluleyo. Isizalwane sakwele Sudan esihambe ngenyawo singena kwele Bilitani nge-Channel Tunnel lapho okuhamba khona isitimela simiswe phambi komthethwandaba lamuhla. U-Abdul Haron oleminyaka engamachumi amane obuzalwa ulilandule icala aletheswayo lokubangela ukungahambi kuhle kwezitimela. Kulezizalwane zeZimbabwe ezidlula inkulungwane ezilithumi lambili esezincitshwe ama-permits e-ZPS njalo uhlelo lwama-permits la luzavalwa ngokusemthethweni mhla ka-30 kuMpandula 2015. Lokhu kwethulwe ngumphathintambo ogatsha lwendaba zasekhaya ePretoria kwele South Africa lamhlanje. UBenedict Nhlapho usiphala ludaba ePretoria kwele South Africa.
Umphathintambo ogatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa umnumzana Malusi Gigaba kutshela bezindaba ePretoria namhlanje ukuthi sekusele inani lokuphansi kokukodwa ekhulwini 1% ukuthi luphele du uhlelo lokukhangelwa kwezicelo zalabo ababhalela ukuthola amaphemithi e-ZSP. UGigaba uthi phakathi kwabantu abaphose bafike izinkulungwane ezingamakhulu amabili 198,032 abafaka izicelo zokuthola amaphemithi la sekusele kuphela abedlula kancane amakhulu ayisikhombisa 729 abalokhu belezicelo ezilokhu zingakakhangelisiswa.
The bulk of the remaining work is administrative, involving printing and dispatching of outstanding ZSP certificates to VFS.
Umsebenzi osusele kuphela ngokubhala amaphemithi angakaphumi lokuthi lawo maphemithi asiwe ku-VFS okuyiyo ezawaqhubela kubanini bawo.
Zikhona-ke indaba ezingemnandi ngalolu daba njengoba besedlula inkulungwane ezilithumi lambili asebewancitshiwe amaphemithi la.
Rejected applications are 12,228.
Inani lalabo abancitshwe amaphemithi i-12,228.
Zikhona-ke izalwane zeZimbabwe zithi kazikho indaba ezimnandi kulokhu okwethulwe ngumphathintambo Gigaba. umnumzana Godnosi Sibanda uthi wafaka isicelo sakhe ngolwezi nyakenye kodwa lakhathesi ngakakatholi impendulo kanti baningi abafake ezabo ngemva kwakhe kodwa asebewatholile amaphemithi abo.
Angijabuli ngoba mina ngi-aplaye ngo-November mhla ka 4 up to now ngakatholi lutho. Xa ngihamba siya khona ngale e-Home Affairs bangitshela ukuthi ayikakabi ready.
Uthi lokhu sekwenze impilo yakhe yaba nzima kakhulu.
Kuyavala kakhulu ngoba phela umuntu angithi uyakhula everyday. Mina personally kuwe kwaba ne-opportunity eke yaba khona mpela kodwa kwaba nzima ngoba ngatshela ukuthi hayi kuzomele ngiqale ndilinde until ama-papers azabe right wonke azaphelela.
Kodwa-ke umphathi ntambo Gigaba uthi kufanele kuseyafika umhla ka-30 Mpandula wonke umuntu ofake isicelo sale iphemithi eseyile e-VFS ukuyathatha impendulo yesicelo sakhe. Labo abaza kwehluleka ukuyathatha amaphemithi abo kungakafiki lolu suku ngeke babe besawathola. Umphathi ntambo Gigaba ugcizelele ukuthi wonke amaphemithi la azavalwa ukusebenza mhla ka-30 Mpalakazi 2017 lapho kuzadingeka khona bonke abanini bawo babuyele eZimbabwe bayedinga amaphemithi aphiwa ngokomthetho welizwe nxa besafuna ukuqhubeka bekwele South Africa. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa ngingu Benedictine Hlapo.
Kwezempila kahle lamhlanje uZulu usekhuthazwe ukuthi axwaye njalo athembe ulwazi aluthola ebulenjini lakumabona lakubo makhalekhukhwini ngezempila kahle ngoba esikhathini eziningi kuyabe kudingakala ingcitshi ukuthi zicubungule njalo zichasise ukuthi imbiko le ichoni. Unothando Sibanda usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ukumemetheka kwendlela ezintsha zokuhambisa imbiko, ukugcwala kolwazi enkundleni zebulenjini, kanye lokusebenza kwabomakhalekhukhwini ukuhambisa imbiko i-social media, sokwenze kwabalula ukuthi yiloba ngubani emphakathini athole ulwazi aludingayo ngesikhatshana nje. Abanye sebekela lokuya kubodokotela lezibhedlela, bethembe khona ukuthi nxa betshisa emzimbeni, baza kuya kubo omakhalekhukhwini lakumakhompyutha abo, abaxwayisise ukuthi bangabe behlutshwa kuyini. Kodwa umphathi ntambo wezempilakahle lokunakekelwa kwabantwana, uDr. David Parirenyathwa, uthi lokhu kufana lokuzigwaza ngowakho. Unkosikazi Emma Mampondiyani usebenza ukunika uZulu ulwazi ngezempilakahle. Uthi ulwazi lonke olutholakala ebulenjini alungeke lwasetshenziswa ngumuntu ukuthi enze izinqumo ngempila kahle yakhe kodwa kudingeka kuqala ingcitshi amadokotela labongi ukuthi bachasise ukuthi lokhu akutholayo ebulenjini kutshoni ngempela.
Izinto zonke esizenzayo kube le involvement kube lokuphatheka kwani kwama communities kube lokuphatheka kwabantu yibo kumele bebe ku forefront yibo kumele be take a charge of their health.
Umongikazi unkosazana Tekla Masibuko uthi kuqakathekile ukuthi abantu bafundiswe ngokuthi indaba zebulenjini zisebenza njani lokuthi bazi ukuthi lolo lwazi abaluthola kulindawo luvela ngapi.
Udokotela uyabe wakufundela akhuluma ngakho njalo uyabe kukhangele wena ngokwakho kulezinto eziningi ezihambelana lomkhuhlane oyabulawo. Nxa usiya dinga ku-social media ukuthi bona bathini, ku-Google noma bani engafaka akucabangayo. Okuningi busilahlekise, senze izinto ezingayisizo.
Isakhamuzi sakoBulawayo, uNumzana Gerald Skhosana, uthi abantu bangena ebulenjini ngoba uhulumende uvame ukuphatha imikhankaso yezempilakahle engachazisanga akwenzayo.
Inkinga esihlangana layo kakhulu, siyabe singasazi ukuthi abantwana bethu baphiwa ntoni. Besicela ukuthi uhulumende ngezikhathi ezizayo iqale azise abantu sibe kwazi ukuthi kulolu tholu nje oluzayenzakala kulokuthi kubuye ngudlu sisale singazi kuhle ukuthi i-drug leli lingabe liyingozi njengoba abantu besitsho ku-Facebook lapha nakubo-internet kumbe i-drug nje.
Osakhulayo unkosazana Amanda Msipha uthi abantu badinga ukufundiswa ngendlela ezintsha zokuthola ulwazi ebulenjini ngoba iningi elikholwa konke elikubalayo lenziwa yikuthi alazi ukuthi vele ulwazi lolu luyabe lungene njani ebulenjini.
Ngoba anyone uyakwazi ukufaka anything kwi-internet, even lami nginje ngingahamba ngibhala izinto zempilakahle ngingasodokotela ngiphunga ubhala lami ngocabangayo. Angokubona kwami ngibona nabantu bakholwa konke abakubala kwi-internet ngoba abazwisisi ukuthi vele ivele isebenza njani. Bona babe becabanga ukuthi ingxenye yabe kufakwe ngabantu abakwaziyo odokotela.
Isakhamuzi njalo unkosikazi Mercy Ndlovu olokishini leiminyela uthi yena uzaqhubeka edinga ebulenjini lapho kukhona okuthile okungahambi kuhle emzimbeni wakhe ngoba kuyamsebenzela.
Ngoba i-inthanethi nxa ungagugla ikutshengisa ukuthi isifo sakho isifo bani njalo kuyini okumele ukuthathe lokuthi nxa ususiya kudokotela uyabe usule-ID evele yokuthi kanti vele ngibulawayo kuyini lokunye ongakunqabela ngakho usesengikhaya ukwenzeka ukuthi ube ngcono. Ngoba dokotela nxa usiya esibhedlela khonangale abakunikile information yokugula kwakho but into abayifunayo ukuthi ubhadale.
Umphathintambo wezempilakahle uDr David Parirenyathwa kanye lezinye ingcitshi zezempilo zithi ulwazi olutholakala ku-social media luvame ukuba ngolungaphelelanga ngoba abantu bechiyana lezibonelo zemikhuhlane zichiyana emuntwini ngamunye njalo ungeke waba liqiniso ukuthi luvele kubani yena eluthethe ngaphi. Kungaba ngabafundi abadinga ukuqhuba kuhle ezifundweni, kube ngabadinga ukwethekelela endaweni ezithile, abafuna indlela ezintsha zokupheka, kumbe abafuna ukuthenga besezindlini zabo, konke lokhu kuyenzeka ebulenjini. Okuqakathekileyo ukuthi uZulu azi ukuthi ulwazi olutholakala ebulenjini luvela ebantwini labo abalamaphutha abo. Kungakho bengakabeki impilo zabo ezandleni abangazaziyo, badinge ingcitshi eziyizo ezizakutsho ukuthi lolu lwazi luqonde kangakanani. Ukusetshenziswa kobulembu kukhanya kuzamemetheka ngamandla lapho abantu beqhubeka bethola omakhalekhukhwini lamakhompyutha okwenza kube mqoka ukuthi bazwisise indlela okusebenza ngayo. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, nginguNothando Sibanda.
Kwezemidlalo namhlanje amaqembu ahlezi phezulu kwengalane yemiklomelo alahlekelwe kakhulu ngemva kwemidlalo yesigaba sePremier Soccer League ebikhona ngempela viki edluleyo. Intathe izindaba ethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba.
Iqembu lihlezi kwindawo yokuqala engalaneni leChicken Inn linqotshwe ngelewange nge-1 kanyaya emdlalweni obesenkundleni luveve ngomgqibelo okutsho ukuba liyala lokho le miklomelo ngamashumi amane. Kundawo yesibili kule qembu le-Triangle lona libe nguNtshingilo Bhanqa lele hawumayini kungeleleni lisekulitshayela emambuleni ngesonto emagumeni. Iqembu le-Triangle lile miklomelo ngamashumi amathathu lesithupha njalo lilingene lele-Dynamo silihlezi kwindawo yesithathu kuthi ele hawumayini lile miklomelo ngamashumi amathathu lanye. Iqembu le-Dynamo libe nguNtshingilo Bhanqa 1-1 lele-Cholocho njalo umqeqetshi weqembu le-Cholocho uLizwe Sweswe uthi limpumela izawupha abafana bakaSpind kwimidlalo elithumi eseleyo.
And we have to win the league in 89 minutes. Because we are going to play all systems, every department. We are going to play special teams. We are going to play three triangles, caps, dynamos. So we collect our points and our money. We are going to play the game. We are going to
kube le midlalo emine ngephela amaqembu enguNtshingilo Bhanqa egoqela ubuphakathi kweqembu le-FC Platinum le-ZPC Kariba ophele kungela qembu elenelisekulitshayela emambuleni kwaba le mpumelo efanayo futhi phakathi kweqembu le-Capes United lele-Dongo Sawmills. Iqembu le-FC Platinum lile miklomelo engamashumi amathathu lanhlanu ukuthi ele-ZPC Kariba lile miklomelo elishumi lathoba mnembili njalo lilingene ngemiklomelo lamaqembu athele Flame Lili ele-Cholocho kanye lele-Wawa. Iqembu le-Wawa litshayele i-Islanders nge-1 kanyaka kuthi ele-Flame Lili litshayele Chapongo nge-2-1. Ngiyimele Studio 7 koBulawayo, nguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji ukugqiba uhlelo kwesikhangele ebezikhokhela. Iningi eZimbabwe liveze ukudabuka ngokubhubha kukaWillard Mashinkila Khumalo, umdlali owayedumile edlalela iqembu lenguqu ele-Highlanders. Imuli yakwaTamara lamhla ifikise ugwalo lwayo lwezikhalazo kumongameli Mgabe ikhala ngokuthi uhulumende kenze imizamo eneleyo yokumdinga. Kulezi zalwane zeZimbabwe ezedlula inkulungwane ezilitshumi lambili, 12,000, esezincitshwe ama-permit e-ZPS njalo uhlelo lwama-permit la luzavalwa ngokusemthethweni mhla ka-13 Mbandula wonalo umnyaka. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje oluvalelisayo. Ngosithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa.